Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 12 kuMpandula 2021 uKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende ukhuthaza ukuba abantu balandele imithetho yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le COVID-19.
Kuzaphinda futhi kusitshaye lokho okuyinto akuyanga ndawo kukhona, njengoba sakhuluma ukuthi kukhanya kuyinto okufuna ukuthatha imiphefumulo eminingi kakhulu yabantu.
Ibandla le-MDCT lithi lizaxotsha bonke abalandela uMnumzana Nelson Tshamiza abamele idala lephalamende lamadolobho.
Honorable President, I don't want to see a member of parliament who supports Tshamiza, a provincial council who supports Tshamiza, lower government council who supports Tshamiza.
Angifuni ukuzwa ukuthi kulelunga ledale lephalamende elisekela uNelson Tshamiza.
Inhlanganiso yemidlalo yenguqu eZimbabwe Football Association isixotshe umqeqeshi weqembu leWarriors labasekeli bakhe. Salethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ubona ngokunqabelwa kwemikhuhlane osebenza ehofisini kamongameli eMasolonangakwa uthi kumele abantu eZimbabwe balimuke elinye njalo ihlandla lokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 kulandela ihlandla lesithathu okuthiwa ngesilungu yi-third wave okubhubhe khona abantu abaningi, kwathi abanye njalo bathapha umkhakha we-Delta COVID-19. UDr. Agnes Mahomva uthi ihlandla lesine lingaqhamuka eZimbabwe nxa abantu bengalandeli okwethulwa ngabezempila kahle. UDokotela Mahomva ukhulume lokhu enkundleni zokuxhumana ezijeneyo njengalokhu ajayele ukwenza maviki wonke. Uhlangothi lwezempila kahle luthi abezokholo lwesiKristu sebevunyelwa ukuba benze inkonzo endaweni zokukhonzela ezilabantu abalikhulu. Ezimfeni lakho sokungabuthana inani labantu elifanayo. Kuvunyelwa labangahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 obulele abane izolo eZimbabwe, kwathi bafika phose amajumi ayisithupha 57 bahlolwe batholakala belegcikwane leCOVID-19. Abantu bedlula inkulungwane ezine lengxenye 4536 sebabulawa ngumkhuhlane lo kusukela ngombimbido nyakenye. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba abafika phose izigidi ezintathu 2,836,000
abantu bafile kakhulu kathesi ngenalo uJuly August bafile abantu abaningi, yikho abantu bayithukile bese beyilandela sibili khona kokukhulunywayo ukugqoka kusama face mask lokungayenzi amaphathi lokungayenzi isiminye eminye bese belandela. So okwakathesi njengoba abantu behlangana besibeqalisile njalo abantu sebethabile ukuthi sokuvuleka njalo akuzaphinda futhi kusitshaye lokho okuyinto akuyanga ndawo kukhona, njengoba sakhuluma ukuthi kukhanya kuyinto okufuna ukuthatha imiphefumulo eminingi kakhulu yabantu. Yikho nxa sihlangana nje sihamba sisiyale siyale siyabe sikuthwala lakho kulandela khonapha eceleni lapho okuhamba khona abantu, uzabona-ke inyanga ezimbili ezintathu ezilandelayo abantu sebesiwa njalo kwamagama.
UDokotela Solwayo Ngwenya usebenza esibhedlela seMpilo Hospital. Sixoxela ye ekubulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi lizaxotsha abamele idale lephalamende, amakhansela kanye labanye abasekela umnumzana Nelson Tshamiza okokela i-MDC Alliance. UMnumzana Morgan Komiti, umgcini sihlalo webandla leli, wethule umbiko lo ngesikhathi kuthakazelelwa ukubunjwa kwebandla le-MDC.
Honorable President, I don't want to see a member of parliament who supports Tshamiza, a provincial council who supports Tshamiza, lower government council who supports Tshamiza, and no mayor in this country who shall belong to Tshamiza. No.
Angifuni ukuzwa ukuthi kulelunga ledale lephalamende elisekela uNelson Tshamiza. Angifuni ukuzwa ukuba kulelunga lezabelo elisekela uTshamiza. Njalo angifuni ukuzwa ukuthi kulabaphathi bamadolobho abasekela uTshamiza. Kumele bonke baxotshwe, ngiyala mina.
No.
Lo ngumnumzana Morgan Komiti wethule umbiko lo eHarare namhla ngesikhathi kuthakazelelwa usuku lokubunjwa kwebandla leMTC. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMTC Alliance.
Uxotsha kancinyane kancinyane senzela ukuthi ukuphela komnyaka, ukuphela kwesizini sesuza imali yale Political Finance Act. Abadle basuthe for a season ngoba isikhathi siyeza lapho abazasala babambe insiba zejuba. Ngoba ukomichi galabantu galabandla uwangeniswa ngamakhothi lawo efunzana lezano. Yikho ke hayi sesivele sesizimisele lamalunga ethu eParliament bazimisele vela besabi ngoba bayazi ukuthi bona baza bahamba lo muntu oqodo ubaba uChamisa njengopresident.
Ye, ngokukhuluma kwakhe ukomichi uthi abantu laba bese besebenzisa imali abayithole eParliamente lamakuponi ukuthi basekele uChamisa, ukuthi bekuthathwa khona ngale edala leParliamente amakuponi lawo kusezwa njalo, so uthi sokumele kuphele njalo njengoba isigumula sasibuya kwamele kube njalo. Ungathini kona?
Hayi, ngumuntu okuthanda amandla, amandla samcorrupta, ufuna ukuphila njengomkhaza ophila no umkhaza vele inkomo ingazifi uyabe lokhu bambile. Thina silabantu asinandaba lemali leyo engcolileyo ngoba uZulu wonke jikelele uyazi ukuthi ukomichi ukuba laphana wasayinelwa nguThamisa ukuthi ezebe ngusenetha. Yikho ke thina sibona ngani into yabo ngeyamakhothi, ikhothi izafika lapha emakhona isikhathi siyeza sithi so zobohla amanyosi ngo-2023. Yikubona besala benqaba ama-by-election khathesi komiti lo Mwonzora bafuna ukuthi ama-election angabi khona for 7 years besaba abantu ngoba abantu babazondele kakhulu bazabachaya ngoswazi olubuhlungu kakhulu. Yikho ke konke lokhu gakwenze thina abantu imali esiyisebenzisayo ngeyama-subscription sizuza imali eningi kabi ebantwini over 2 million esiyizuzayo from contribution a month. Namanye nalezihlobo zethu ezi-outside ziyakusubscribe asihlupheki ngemali, imali vele ebantwini ngoba vele thina sizinhlanzi ezihlala ngathi emanzini babadube. Ukomiti hhayi liphupho nje ngoba sibesebenzela iZANU PF.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMTC Alliance. Sixoxe laye ekobulawayo. Hello lwezemaphandleni namhla sixoxa lomnumzana Mcebisi Dube odabuka eGwanda North esabelweni seMathebeleland South.
Isikolo sakithi kuthiwa iCause Primary. Into ekhanye ehlupha isikolo laphana khanye ngathi isikolo lesana akulamanzi. Le nto ekhulunywa ukuthi abantu bazagqilelwa, isikolo zizagqilelwa amabhola zakuzange kwenzakali. Ugetsi kawukho, vele kakulaa nto ethembisayo, inethiwekhi kayikho. Uthola abantu bezibeqansa phezu kwentaba uma befuna ukuthi bayifona, okwenza kugcina la matitsha engasabi le interest yokufundisa khona lapho. I-problem ye-transport, imigwaqo ifile, akulanto yakhona ehamba iqondileyo kahle. Then le staffing yakhona abantu bangathi bayakhalakhala ukuthi kugcina kufakwa amatitsha angazulimi lwendawo. So i-problem engiyibonileyo. Then ama-projects vele kakula ama-projects acacayo, kwakhiwa idamu emfuleni uthuli khonapho to the nearest ukuthi aluba yilo lenzani elidonisa amanzi liwabise esikolo lapho. Manje idolo lwakula nto ehambayo asazi ukuthi kathi kuyaze kulungiswe nini. Isigaba sethu sisele emuva kakhulu, sicela uncedo sibili okuthi bani ihulumente yezwe izikhalazo zabantu.
Umnumzana Dube uthi kunzima ukuba abantu baqale inhlelo.
Khanye ngathi vele injayelo indawo yakithi yonke iGwanda North liya, ungasuke sibona ubuye wabayi, ubuye eKhozi, uye eGqalaza, uye emaphane, kwafaka ilayini yegesi angazi sokulama-20 something years. Masukuzavuta uyabona sebesiba khona moda zezesa sezigijima, kathi kule nto ezakhonekthwa kungadlula bayekele, asazi ukuthi kathi bazamani. okokuqala abantu vele abasebenzi okokuthi ma kungathi kutshaywa izimali ukuthi or itelefoni ukuthi zifake amasola kwenzela ukuthi kutholakala ugesi for amatitsha ikakhulu ezikolo khona la abantu abaningi abasebenzi abantu abaningi basegoli laba abasebenza khonokho ngokuyimisebenzi okungacaciwe vele njengoba libona ukuthi i-industry vele seyawa so yibo ubunzima obukhona esilabo kakhulu okunye indlala yena le ekade ikhona le iminyaka yonke le anti vele lezulu belingani kahle vele akula nto yakhona ehambayo angazi idamu lelo nje ukuze silakhe sasincediswe yilokhu i-USAID imalima le
udaba lethu luma lapha okwalamhlanje besixoxa kuhlelo lwezemaphandleni lomnumzana Mcebisi Dube osegwanda north esabelweni semathebeleni south lalelani uhlelo lolu esilethulela maviki wonke kumsakazo we-studio 7 singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kulesi zalwane sakweleTunisia esizijise ngomlilo izolo kulandela okwenziwe ngomunye kusukana ezedlule ababili laba bakhala ngokungahlaliseki elizweni leli ngomnyaka ka-2010 uMohamed Bouazizi wazijisa okwenza ukuba ugenqule uhulumende njalo kube lo mvukela we-Arab Spring emazweni amaningi inkokeli yakwale Melika ithi kumele abantu babambane ukwenzela ukulwisana ngamandla lezitha ezigoqela amalecatsha umongameli Joseph Biden lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bethule lokhu izolo ngesikhathi kusenziwa isikhumbuzo sabantu ababulawa ngamalecatsha asebenzisa indizamtshina ngomnyaka ka-2001 aphidliza i-World Trade Center lesigodlo samabutho i-Pentagon okwamanje sokuyisikhathi sezamasiko
senganamasiko
senziwe manje
lobaba mkhulu babelobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sipoka lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwadi kwezamasiko esintu siyalubuyelela njalo udaba lwesikhosini ngathi ke olwesintwini lwamandebele umthwakazi phela sesizwa ukuthi yena uthini nxa ikhangelwa ngodaba lolu lwesikhosini sakwazi ukuthi kulobulelanilo phekulaj khumalo owakhethwa ngabakhumalo ukuthi abe yinkosi kamthwakazi bese kubuya ke lo mnumzana Rafael Khumalo laye uthi uyinkosi yamandebele kambe inkosi ngubani khonapha ke
linjani baba uDube angithatha leli thuba ngibingelele bonke abasakazi bomsakazo esiwuthanda kangaka iStudio 7 nabo bonke abalaleli indaba yobukhosi babuDube njengoba kulombuzo lapha othi wona kambe ngubani oyinkosi ofanele ukuthi abe inkosi phakathi kukababa laphana uStanley Raphael Chuma Khumalo lenkosi laphana ubulelani lobhengula noma nje ngingakuthandi ukuthi ikhanya sengiphakathi kwalinto ezwakalisa mbango kodwa ngoba usungibuzile nami ngizobeka uhlangothi lwami mina ngingedwa nje ngilenkinga ngendaba yokuthi ubaba uStanley athen uphuma endlini kahlangabeza zimbalwa ke izinto enzozivala lapha ezingenza ngibe lenkinga ngeclaim yakhe le ukuthi athena uthi yena ke nama ichaza uthi yena okwenza inkosi lobhengula yabulala uNkulumane uhlangabeza okungenxa ukuthi ayembulalela ukuthi yayisazi ukuthi wayengumfo wabo omncane kaNkulumane nokuza kwakuza kwenza ukuthi ngokwesiko njengoba kwasokugudluzwe uNkulumane wayefanele ethathe ubukhosi kwakufanele kube umhlangabeza kodwa thina ngokomlando esiwuphethe esawuzwa ngamakhehla sizwa kuthiwa uhlangabeza wabulwa inkosi lobhengula ngoba kuthiwa wayefana kakhulu ncamashini inkosi uMzilikazi nokwakusenza ukuthi noma eqhamuke ehamba laphana abantu ikakhulu amabutho ayigcina esembongela kwesinye isikhathi azamkhothamela abanye baze begcine bethi bayethe nokwinto eyenza ukuthi inkosi lobhengula ibone ukuthi imsuse
singathi bona vele ubukhosi buyabangwa sibili kunokumangalisayo
siyazi sonke ukuthi inkosi uMzilikazi lapha kwathi ngemva kokuthi inyamalale ilahlekelane nesizwe sayo abantu abafana laphana nabomkhithi kaThebe bala bathi nobona alikho ilanga lingaphumeleni lingakachoni yikho ke bahamba bayidinga inkosi baze bayithola isizwakalela le kozange yikho ke ekubuyeni kwa inkosi lapha kuthiwa yathukuthela kakhulu kangangokuthi izinduna lezo ezifana nabo Gundwane nabodambisa amahubo mafu bazithola ngempela inkosi sibathukuthelele kakhulu ezinye zabulawa kwathi abantu abafana nabo omkhatshana odambisa amakhubo mafu induna yakogodlwayo yabaleka ngempela yaze yangena le kwagaza kuthiwa into kutholwe inkosi ayizange igcine kuphela ezinduneni even nabo ndlunkulu bathinteka kakhulu ngendlela ukuthi ke wagcina kubulewa ngempela undlunkulu laphana uManqumalo unakankulumane umwaka Nqumalo naye undlunkulu laphana owayengisomthanyelwana ufulatha laphana eJabalala okungena ozala inkosi loBhengula engifuna ukukuthinta ke khona laphana kunomfo wabo kankulumane okuthiwa ngobuhlelo nawe naye owabulawayo kambe mangabe uhlangabeza wayengumfo wabo kankulumane wayengasala kanjani njengoba sibona lapha kuyavela ukuthi uNkulumane umfowabo kaNkulumane uhlelo wabulawa kwaze kwabulawa nje labo ndlunkulu liyabona ukuthi ulaka lo lwalo lukhulu lungakhethi kwaze kwaze kwaholetha ukubulawa ngisho abantwana benkosi so kusobala nje ukuthi uhlangabeza wayengasondele la kancane endlini kana kaNkulumane ngoba ngabe inkosi yambulala naye so ngokwami nje ngibona ukuthi cha loko okuthiwa ngoba uStelle ukuthi ukhokho wakukhuhlumba wayezalwe endlini kahlangabeza angibona ukuthi uliqiniso ngoba thina sizwa ngomunye umlando esiwucaphuna ukuthiwa uhlangabezwa waye lendodana kethwa ngumavondo esizwa ukuthiwa wathi nxa amanxusa enkosi afana nabo lojhe ehlabangane bezombulala wayilaya wayitshela ukuthi izogcina kanjani abanawayo kanye lonina yikho ke okababa uStelle mina ngibona ukuthi cha yena ngaba ngokukhumalo ngoba izizathu zinengi kodwa ke noma kunjalo induku siyazi ukuthi isendlini kaLobhengula.
Kwalamhlanje simalapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zuku zonke. Besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu.
Senana masiko
wenziwe manje.
Ngelo baba mkhulu babe lobola.
Sinesizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useNispanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathemba libe leviki elihle
usiphatheleni lamhlanje
Zafuna sibale kumahubo 142 sikhangele lapha ivesi ya 3 leka 4 ithi lo levesi ka 5 uthi yena kuverse 3 lapho umoya wami uphela amandla wena uyayazi indlela yami endleleni engihamba kuyo bangithile khona ngikhangele kwasokunene kodwa kakho onginanzayo kakukho isiphephelo kimi kodwa ongikhathalelayo uthi kuverse 5 ngiyakhuleka kuwe Nkosi ngithi wena uyisiphephelo sami isabelo sami elizweni labaphilayo akulalele umkhuleko wami ngoba ngihliselwa phansi kakhulu ngikhulula kubo abangizingelayo ngoba balamandla kulami ngikhupha enhluphekweni yami ukuba ngibonge ibizo lakho abalungileyo baza kungibuthanela ngoba ungiphatha kuhle kakhulu Ifuna sikhangele izifundo ezithize. Okokuqala, ukuba nxa ufike phakathi kwesikhathi lapho sizwa ukudangala okukhulu kakhulu. Kukahle ukuthi uvume ukuthi uphakathi kwaleso sigaba. Abantu abaningi abanye bayali ukuthi umuntu phakathi kwesigaba sokudangala umphefumulo wakhe udlizekile. Lokhu ngabe kulethwe isimo selizwe, kulethwe isimo sempila kahle yakho ukuthi uzibona ngani akusela lutho ngaluphilela. Ikanti okunye kulethwe yiyona leyi umkhuhlane lo i-COVID-19 abantu betshona besezindlini besilwa ukudla kungekho khathesi izikolo zivuliwe le mali encane ayikuthi abantwana babuyele ezikolo ngakho umphefumulo wethu uyakwazi ukungena esikhatheni sokudangala kakhulu lokudlikizeka uzizwe ngana kulalutho empilweni osuluphilela lona sihlangana lapha layo uDavid uyakuvuma lokuthi lapho umoya wami uphela amandla wena uyayazi indlela yami ngakho uqala ungabona umoya wakho uphela amandla ungasela amandla okuphila uzosithi akusela lutho lokhu kuyabe kutshengisela ukuthi iziphelo zakhonokho okwesibili ungabona ngani akula muntu olendaba lawe aniyananzelela ukuthi abantu abaningi nxa sibacebisa nxa umuntu sengene kulesi sikhathi uyabe bona ngani akulwa muntu olendaba lendaba yakhe uzibona ngani umi yedwa lapho uyakhuluma uDavid uthi ngakhangela ngakwesokunene kodwa kakho onginanzayo siyakwazi ukuthi inkosi Jesu layo waba yedwa esesesiphambanweni emaceleni kwakhe kwasekunamasela kunezigebengu ezazibethelwe abantu abaningi babaleka ilizwi lenkosi lithi kwaze kwasala umamakhe lomfundi wakhe oyedwa lomunye umuntu oyedwa khonapho ujesu esaba yenzela izimanga babengasabonakali amaxukulana ayelande izinkwa amaxuku ayelande izimangaliso zakhe banyamalala bonke loba kukhanya ngani akula muntu kodwa uNkulunkulu ukhona ngoba lapho uDavid uyathi ngiyakhuleka kuwe Nkosi ngithi wena uyisiphephelo sami ngakho uNkulunkulu khona khulumisana loNkulunkulu kwezi sikhathi uyamele uhlale uwedwa nje ube ngani umuntu ikhanda lisathathi kuhle kodwa ukhulumisane loNkulunkulu umtshele ukuthi baba ngilalokhu lalokhu 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 okungihluphayo uzamangala ukuthi uqede ukukhuluma layo uNkulunkulu umthwalo lo uyaphakama usuke phezu kwakho
akuyibhethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu thandazela wonke umuntu olokudangala olokudana ozumphefumulo wakhe uhlubile baba siyathandaza umsuse phakathi kobhalu abe phakathi kwalo umkhanyisele ubuhle bakho siyathandaza amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu untungameli Nkomo sike sizwe ezabatsha
lingale tshona njani mthokazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMike Gove namhlanje sixoxa lo Nyasha Gwazemba okumsebenzi wokulwela amalungelo oluntu njalo engumlobi osandukhipha ugwalo olungaphansi kwesihloko esithi A Struggle for Free Zimbabwe Nyasha ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngalolu gwalo
Ngiyabonga uMike Gove leli bhuku ngilibhale sengike ngahlala phansi ngabona sisa into eziningi ezenzakala elizweni lakithi ukuthi no into ezenzakala elizweni lethu they need to be documented for the future generations zizobona ukuthi ilizwe lelesikilo sithi salikhulula kuqala thatha ilizwe kodwa hayi akuzange kusisize lutho kho ibhuku leli sithi the struggle for a free Zimbabwe because asikaqedi ukulwa lonke sisilwa ukuze sizikhulule
ugwalo lolu luthinta indaba ezimayelana ngokuthuthukiswa kwabatsha kanye ngela kusasa lakwele Zimbabwe esikhangela okusandukwenzakala kwele Zambia lapho intsha iphume ngobuningi babo besiyovota kukhona esingakufunda njengentsha yakwele Zimbabwe na njengoba ukhetho luka 2023 solusondela duzane
ye kukhona igwalo lolu luza encourage abantu abatsha ukuthi bazilwele bazimele bazi ukuthi sitha sethu esilwa laso ngubani njalo lesi sitha siphetheni okwenzakala kwele Zambia kuyathabisa ukubona abantu abatsha bebambana besiyalinda amavoti abo okutshengisela ukuthi kusasa lelitsha labantu bese Zambia solukhanya njoba thina silungiselela lothu kwethu for 2023 lami ngiyabambana labantu bonke beZimbabwe intsha yonke ngikhuthaza ukuthi kasibambane nini siregister ukuvota okwenzakala eZambia lakithi sokungenzakala ngo-2023 siyathemba ukuthi upresident uHakainde Hichilema laye uza kwenza izithembiso zakhe azithembise intsha yeZambia ngoba bekungekho lula okwenzakala eZambia babelala belindile ama books ama votes abo so ngiyathemba ukuthi bhula liza khuthaza intsha ukuthi labo bekwanise ukuyazimela bekwanise ukuthi bazilwele ukwenza ukuthi ama votes ethu esiwavotileyo akhanye njalo acace ukuthi sivotelane
hayi isikhathi sesedliwe ngumangoyi ngiyasha sigqiba lengxoxo chasisela abalaleli ukuthi ozafunda ugwalo lolu kumele akhangele ukufunda izinto ezinjani bese ubatshela njalo ukuthi abafisa ukuxhumana lawe kumele bayephi
ngifuna intsha ifunde ukuthi sisuka ngapi kustruggle for free Zimbabwe njalo sikhanyeleleni sisiya ngapi njengelizwe leZimbabwe bafunde ukuthi sibambane njengentsha sibambane njengelizwe leZimbabwe bafunde ukuthi to protect their own vote lolu gwalo abalufunayo silama soft copy silama hard copy silama ebook bengangithinta imarketing team yami ku 0776498183 sikhanyelela ukuthi ensukwini ezilandelayo liyabe solutholakala ku Amazon la kubo Google Books liyabe solutholakala into esisendleleni ukuthi siyenze khona ukuthi litholakale nyabonga ngokunika lesi sikhathi nyabonga libe lesuku oluhle
hayi ngiyasha ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo azilokandaba ukwanele kwalamhla silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk The Connection olibalulisayo ngenjabulo igama ngumayikobe mthakazi omuhle Zimbabwe omuhle bye bye
Dalo inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association isixoxe umsebenzi umqeqeqi weqembu leWarriors uZravako Logarevsik labasekeli bakhe abagoqela ozanda kuqhatshwa uBenjani Marwari izipha yethule umbiko othi baxoxe uLogarevsik labanye bakhe kulandela umhlangano abawenze namuhla izipha ithi sebedinga abaqeqeqi abatsha Kubekwa ukuba inhlanganiso le ilakho ukukhetha uMaruwaru uBruce Gorpela lo Norman Matpeza ukuba bakhokele iqembu leli besadinga abazangena ezikhundleni lezi okwesikhathi eside. Kukhanya ngazani abantu laba baxothwe ngenxa yokungenzi kahle kwamaWarriors kumncintiswano weWorld Cup qualifiers.
Salibonani balaleli ibizo lami nguphilisani isibongo ngisebenzisa umoyo kodwa ke siyiso nguvundla abane ngithemba lingibonile ngishaya untethe kababa uSikhosana laphana ngeKatari imlyana ukucula kwami ngiqale ngise high school lapho bengicula futhi ebandleni le Victory Fellowship eChalimbe kusesigodini lapho beliholwa ngumfundisi uJames Dube Ngikhubekile ngomculo wami sengise UCE lapho bengifundela khona izifundo zami zobubalisi kusukela ngo-2013 kusiya ku-2016 bengilolonga ke ngaba ngama lecturer ami abalisela ubaba uMP Mabhena uMataruse labanye bengicula ke college laphana ku-college choir bengicula kumbube bengicula njalo ezami izingoma mina engizikompozayo ngishaya iKatari Kambile ke ngomculo sekholeji lamadoda abalisela uVusa Sibanda labanye saqhubusana saya performa eUZ saya performa eMkhoba Teachers College eMasungwe Poly lezinye nje indawo ezinenge ingoma zami lezi sesedlula ithumi zirekodwe ngefoni ngiyafisa ukuthala ubinkosi ngikhawukela ke ngizirekode e-studio ziyefinyelela ebantwini kuhle bazizwe bazikhwabile
Sirukuba lapha uhlelo lethu lwamhlanje, Oliver Lesayo ngo Keeps Doing.